kuyadanisa ukuthi ni yonke into ekhulunywa ngumongameli kunabantu ababelendele ukuthi ni bayithathe bayithise bayiguqube i-context yayo. Ubekhulume eralini ebefani izolo, ubengakhulumi kuyinto e-serious, bekuyinto okukhuluma nje ukuthi ni ubaba uMnangagwa kumele ahlale phansi aphumule kwezepolitics. So yena ubekhuluma eseralini kungakuyinhloso yakhe ukuthi kube yinto e-serious. So obviously uzazama ukulimuka phambili u-President Chamisa ukuthi ni anandele ukuthi ezinye inkulumo bezazikhulumayo kunabantu bamlindileyo ukuthi bazithathe bazithise to their own political agenda.
Bakhona abanye esixoxe labo abenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane abathi into enhlangayenza kathesi yukuthi axolise. Uvumelana lakho yini?
Kuyamangalisa ukuthi ni every time omunye umuntu angabhala bona abantu bakhona bayake beyisigqubele ngento zabantu kungelabesifazana ama-politician labanye abakhokheli beZimbabwe. Then kulo muntu omthathela izidaba angabhali istory ngabhathi uPresident Chamisa bonke sebeyikhwaya sebekhuluma ukuthi Chamisa akaxolise kwenzeni. It's like it's a political agenda. So okwamanje ngizozama ukukhonsathela uPresident but nalami bengikhona kurali yakhona abantu labo ba-understand i-context yesifiki sakhe. So it wasn't like ukuthi yena uyadivela abantu besifazane.